yesesizwe impilo eminingi kakhulu ekhona, kanti njalo sabona abantwana kuviki zedlulileyo, abantwana bedakwe okumangalisayo edorobheni, bejayiva bengena ama-night club angavunyelwayo ukuthi abantwana abalema ngaphansi kweminyaka engaphansi kwe-18 bangene. Kwavuka umsindo kakhulu, ngasoze mina ke ngiwaqambe bawo mabhawa owabonakala khona abantwana, abantu kabakho happy, abantu kabajabulanga. Kanti njalo emalokishini into esikhomoni sesijwayelekile sesizwile ukuthi akhona kubonkulumane ngale le mindawana ezijiyetshiyeneyo, abantwana bayahamba bayehlangana khona lapho bathenge nathi bayezithathe izidakamizwa bayezokwecasi benze ama-competition ezamacalisini, okuyinto embi kakhulu esiphambanisa impilo zabantwana. Abantwana labo bangathatha imikhuhlane, bathelelana imikhuhlane, lento eziningi ezinjalo. Kanti esikubona njalo kungani kuyimbangela yalokhu, ngabazali abangaphandle kwamazwe abathumezela abantwana izimali, abantwana bathola izimali kodwa bengekula responsibility. So abantu imali lezo yizo ezidlaliswayo la, ezinye lezi zezindlu zona lezi okwenzela khona amafuzu phati, izindlu zabazali abasemazweni abasebenza nzima ethi bathumezela abantwana. So-ke yinto okumele ukuthi njengesigaba umphakathi ancedisane namapholisa labafundisi la wonke umuntu ukuthi silwisane lakho, ngoba kuyabulala immorality kuziphatha kwabantu, kuphinde njalo kuyamemethekisa nemikhuhlane enjengabo HIV and AIDS.
Manje ngokubona kwakho lokho okufuna kuyenziwa ngamapholisa ukuthi bathi bona bazabopha bonke abayenza ukuthi imisebenzi le engalunganga iqhubekele phambili, abafana labamakhombi lokunye okunjalo, izaphathisana
kakhulu. Futhi sikhangelele ukuthi lezakhamizi naye wonke umuntu ancedise ale lamapholisa ukuthi wonke umuntu obonakala encedisa abantwana ukuthi bazivulale ufana lomuntu oqhubela umuntu i-chef, othengisela umuntu i-chef yokuthi azivulale. So leyo muntu kumele abotshwe. Sithemba ukuthi izakhamizi zayo wonke umuntu okhona, abantu abaresponsible kusociety bazancedisana lamapholisa. Sikhangela ukuthi kube lemphumela ezancedisa ikakhulu yona leyinto enaziyona leyo, kukuthi kuvamile ukuthi kunje so njengoba kungumgqibelo izikolo zivulwa phela abantwana sebedakiwe besezinto ezinjalo. So-ke sikhangela ukuthi wonke umuntu aphathise onganelisi ukuphathisa ncedisane lamapholisa ukuze kuphele lokhu kuganga osekukhona. Angeke sivume ukuthi iBulawayo aphendukiswe eDoma leGomora.